Minyaka yonke izakhamizi lezi bezihlelwa izifuyo zidideka ukuba mhlawumbe zidle umahamba ngendlwane kumbe umkhawuzane. Bekwande njalo ubuphofu ezifuyweni, ikakhulu inkomo, lokudletshwa nje kwezikhumba. Kanti yiso isihlahlakazana lesi selantana khamara, abanye abathi yibuhobe. Ngokuya kwesikhathi bethekelelwa ngabaqhuba uhlelo lwemalimaloko olusekelwa luhlangothi lukahulumende weMelika olukhangelane lenswelo zikaZulu olwe-US Agency for International Development, abakonisana baphuma lo mbono wokuyihlasela lilantana khamara. Okhokhela izakhamizi kuhlelo lolu olulabantu abedlula ikhulu 111, umnumzana Aroy Sibanda, uthi isihlahlakazana lesi sibangela lo mkhuhlane we-anthrax.
Yikho nje izakhamizi zingavolenje ukuthi zikhiphe yonke ilantana leyana, ziyibuthelele, zisizela izifuyo zabo kubana zithole ukudla okwaneleyo. Ngoba lokhu kuyabulala izihlahla, kuyabulala utshani, yonke into, akubikhona.
Osakhulayo unkosikazi Petronella Ncube uthi iyingozi ilantana khamara le.
Izinyoka bezikhona, bezinyamazana bezikhona lapha, zithole indawo ehamba abantwana bezilala into yesikole. So ngibone kuqakathekile ukuthi sikhiphe lesi sihlahla. Njalo lesi sihlahla.
Umnumzana Nkanyezi Moyo laye uthi izifuyo bese ziphele du. Njengezakhamizi bavukela nsuku zonke egangeni okwamalanga alitshumi lanhlanu ngenyanga.
Izifuyo zethu bezisifa singananzeleli ukuthi ungabe kuyilantana khamara leyo. So sitheke sithole ulwazi lokuthi ilantana khamara leyo is dangerous to our livestock. So sasesikubona ukuthi ngcono siyikhiphe.
Umkhokheli wezokweluswa kwamadlelo lezifuyo komvuthu umnumzana Nicholas Ncube engaphansi kohlangothi lweVictoria Falls Wildlife Trust uthi imali maloko iyababonga ngemali kwesinye isikhathi.
Lonyaka kulendlala ungayizuzanga leyo $30 uyathenga umphuko, sosebeziqinile labantwana uyabhadalela ischool fees.
Unkosikazi sisasenkosi Ndlovu uthi uhlelo lolu seluvuselele umganga njalo lwabalethela inzuzo etshiyeneyo.
Uyasiphathisa ngokuthenga impuphu lokuyisepha lani lokuthi okuncane phambi sesikolo.
Umnumzana Dominic Graham umholi wenhlanganiso yemalema loko uthi injongo yabo yokuphathisa isabelo sonke seMathebelele North ngezenzelo.
Ekuvumbutsheni lokuhlanza umganga, injongo yethu yokuthi izifuyo zithole ukudla okweneleyo lokuba lempilo enhle.
UGraham uthi bona bakholwa ukuba uZulu ukuze abe lempilo enhle lokhu kufuze kuqalele ezifuyweni ukuze abantu badle ukudla okwakhayo. Uhlelo lokugeca ilantana khamara lukhona njalo eBinga leNkayi. Okunye ukuqhutshwa ngaphansi kohlelo lolu ngokokunakekela abantwana abancane labomama abakhulelweyo ngelambazi elihloliweyo. Sekegebhise njalo imigodi yamanzi, kwasungulwa izivande kanye lokunye okuphathelane lokulondoloza imvelo loluntu. Ngimele iStudio 7 ngiseWange eChimbombo, ngingunokuthaba Dlamini.